Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 ngwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Tshitshungu ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho?
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we would say we are relieved that justice iphivelile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekunabantu. Oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi izami izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko nakubo Harare, bazabe sebesisho ukuthi hayi Dube wathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Tshitshungu ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uTshitshungu ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ukuqala njengebandla le-CCC sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakameli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthiwa izanu ilomhlaba wayo wodwa, kude kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nanti udlame luvela kuzanu. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomune.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo, siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF abamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba uMnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho? Kulalokho kusithi ngesikhiwa impunity lemunity, lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi hhayi namapholisa labo vele abababambi bayesaba ngoba baqala bahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho namhlanje siyamangala iMinistry of Information sikhalela imuli sithi amapholisa azacungula konke lokhu ngamanga silabantu abaningi ababulawayo silabantu abatshaywayo akhoseke kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama uAli uMoblessing kathesi sibona osikhala yibo ababothiwe lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele abamsulwa sikhala leZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile kuzaba nzima amahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe badeclare elections lezi ukuthi free and fair.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Farai Marapira utshele Studio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye. Untungamili uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriyelenga obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu PF and njalo nxa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce ama-candidate ethu azasimela ku-constituency yona le umhlangano lowo ade usemthethweni lamapolisa sabebikela ukuthi kule meeting yonaleyo kodwa sibone iZanu PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenue bathe amapolisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu. So yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi isihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wakubulala umuntu. Lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo ngoqela aba obaba o over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo. So and the into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezanu PF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo. So far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nxa likhangela even ama video lawa ade border kuma WhatsApp manje kakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibaphi abantu. So yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu njengebandla kodwa thina sithi hhayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi iy'nkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu. Abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuzanu PF. So ngaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikwini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye-High Court i-wrong. So sebeyikhansilile leyo judgment, so ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot. Yikho ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ephalamende abakobulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemele ligqwetha uMnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakho, because bekungelabo ufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF eMzilikazi Mpophoma ukhetho lonyaka, uMnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo unabantu abawinayo, unabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uzakwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele uMnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. UMahluli Paddington Garwe ube nomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu utshele intatha lezindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Lamanye ama-parties ukuthi indaba kaSavior Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuviki ezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuviki ezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele isithu sevenisarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube osekubandla lezanu-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla, njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo eCountry Park kobulawayo izolo. UMnumzana Dube uthumele imfanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphatha amandla zebandla leZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla leZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayiyenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa, yikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona, ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi izanu izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumele namuhla bengilabo Ntanga abebe ku-MDC labo engathi sengi nile mina kuzano, ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bevela ku-CCC, ama-youth engakhuluma lawo abangasayenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona amapikitsha. Bephose gcwale ibhasi ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana eralini ekade se-Country Park kamongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabo lokuhlatshwa kuphela akulanto ephumayo kudlalwa ngabantu kade sile yabona bese sibehlule ku-register ama candidates ibandla le-ZANU-PF ilibandla eliqinileyo elilenhloso ngelizwe leli nxa sungene phakathi sukuqalisa ukubona sibili okuningi ubuhle obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo okuningi liyabe lingalaleli njengo-opposition lingakudingi kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqalisa irali khona phana kube lokuyavula kweclinic ye-Country Park mina isizalwane se-Country Park kule clinic siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini ebhinga ngeza kobulawayo lezo but ungakhangela nje imisebenzi mningi abayenzayo amabhola ngo-20 ebhingfontein forest afakwayo emgwaqo kubo masiye phambili ngale kubo nketa drive emadibheni kubo George Avenue kubo masoche town laphana ontemba road ngale o-CSC namba sewavuswa i-Joshua Mqabuko Nkomo airport ungene laphana kubo nasty sokulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukubala ikuthanda
ngezenye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi se-ground njalo alinanzi amalungelo oluntu akuseliqiniso yini
okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kugugurawund ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008 yikho kwakulodlakela olwalubonakala olwegugurawundi ke lona ngokwakusilwa izanu le-PF zapho sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizanu PF ungaze umuntu leke buyela kugugurawundi iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa abantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana
lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT kodwa osekubandla leZANU PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda
siyovota sivote
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umholi wabahluli u-Chief Justice Luke Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela abayabe beyifuna. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiga somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezijengisela ukungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu, sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu, batha bakaze babona irali engaka enabantu abangaka. Kuyikuqamba amanga kwabantu bezani. Ibhasi siseyadilika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala edayi lo muntu kaphume lo. Kuze kudilike ibhasi nabantu balimale, abantu beshipingi. Yeah. Unga abuthi abantu ngapha nangapha ukuthi uyenzela ukuthi kuthole le support ungenayo. Hayi okunye yikulima. Ikulima kwabantu mphela. Gawule uthini makunje? Joseph Chuma uthini makunje? Khulumani mphela ngoba ichance ibhasi yawe iwa labantu from Chipinge. Anibona ukuthi anithelelanga nezalunyana yini leyo? Zamani ukuthelela ngabantu abadala siyabona.
Ah, thina sifuna ukuthi njengoba nokuvota hayi live liyalunga. Kule msebenzi kule izindaba kule live liyalunga into zonke zirayithi. Uthi nizani zinde unebani ya into ziyalunga kule live liyalunga. Sawukhuluma ngumax ngifuna apha esikhulisa ukuko.
Yes, ningelele enkuzeni. Ngitshona njani basakazi? Hayi, siyajabula namhlanje ngoba amalunga awe-CCC avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu. Kodwa ke sithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga e-CCC. Kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga banintise ikhothi sitsho kanjalo. Bona labo abazenza ingathi bangamalandeli be-CCC baqala ukugxeka, bajaha ukugxeka. Ngibona ingathi labo bantu abazwisisi ipolitiki yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani. Ngibona ingathi bangomafundani bazimfunda ngkwele. Indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi izani isebenza njani. Andubana ugxeke. Lithini ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho. Line lalisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu. Lithini ngakho ke lamhlanje? Abantu bakithi obani leqinisa. Uma usekela into uyisekele uzwe ifukala sekugcineni. Ungabi mbaxambili. Kodwa ke hayi, ngithemba abantu kaJesi ke sebezajabula ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawo ekhethweni. Sokuzasala nje labana abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani. Abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani.
Yebo, siyesebenza ngiyalibengelela baba ngemusa. Hayi, akulo okunye ngingifuna ukukukhuluma lapha. Hey, amangala iZimbabwe yonke ukuthi laba abathengelwa izimoto bathengelwa njani. Company sesiyovalwa phela abantu abibona sesivala umlomo khona bokuthi wangakhuluma into kade yenza babona. Kambe lami ngizindla kamnandi ukukhuluma. Isivala umlomo lesanti uyabona. Wantu wathengwa nokudla yonke into siwavala. Angazi ukuthi lesingamalema yini kulesi yini. Ukuthi siyakubona kanye po 5 years kuyabonga ukuthi lami lake la ngizisa. Ngiyabonga.
Salubanani basakazi yesidiyo 7 yandingelela labalaleli ndingelela ngenjabulo enkulu sibonga amathepesi amasha athi noma sebona ukuthi sesishadele izitha. Abazange bakhuluma kumi ngebandla bamisindi saze saphuma kulo mlilo ade sesifakeliwe izani PF. Vele ngiyazi ukubana wonke umuntu ethukisiwe ngowethukisiwe ngempela ube ngalali eqhubeka ubusuku lwemini. UNkulunkulu wasiza ukukhala kwethu saze othabanga lamathonga ukuthi namhlanje banga. Abantu abanjeke bothabanga ulaza. Abantu bokuxotha sikhethe ephathini ngoba thina sakhayelelanga ukuthi uthaba ngabe lesikhunda ethukisiwe. Vele sesiasisamfuni ngenkulumo zakhe. Siyabonga kakhulu labo ofazayo imayeri laphana elentiri yetenda ngokubamba imeeting lesadaki le-AU. Vele amakhothi eZimbabwe vele wona sinselise asazimelanga ngoba vele ikhothi yakobulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba izani phethe ekhuluma into ye-social media. Yikho iyehlulekile ukuvisa ubufakazi oncike sebevezile obayo. Sebabongele owesine mncike labothabani mpofu amaloya ethu. Hayi ngembono bebevasa bebengadlali. Vele sibonile laphana lofazi wayimayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingena-charge. Siyambongela umama lwana uNkulunkulu kasijonile yena. Thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona ufazi wayimayeri ukuthi uNkulunkulu uthiwa ngamjini umama lwana size sinqobe kulobu bunzima esibhekane lapho. Siyababona umthuli bayifuna ibulawayo ngamehlo abomvu. Mina ngakhulu wakhampeni ekhadi park othi kukhona kule njonga abayijongile ekhadi park lo mthuli. Kodwa ngenkosi thina sithi ikhadi park lena kumele sikhampeni ngamandla ikhadi park umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi. Kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali bethi izinto bayakwazi after ama-elections imali yena bayididak. Obaba bethu kabaholi namhlanje ngenxa kamthuli ncinci umthuli ncibe kumele adliwe.
Teacher 7 njani lonke basakazi. Ngithanda ukuthi lami ke ngiphawule phela livule phela ama-odeti lathi sizwakale emsakazweni. Sayibona iZanu PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile baqalile ukubulala abantu ke manje sibabhekile nje bafuna uyalela embusweni besenza into engekho right. Afisa ukuthi lo nyaka ma ungawukhethela ungahamba kahle iZanu PF ike iphume abantu sebethwele nzima abantu besisize bephefumula kanzima ngeZanu PF. Uzambi balandelela lapho bakhona futhi uhlale ekhuluma lowo mnankazi ukuthi yena akafuna idlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisi kati unjani vele lobaba lou
asakazi linjani njani njani thina siyaphila siyaphila
kukintela nani kawe kawe nanti kilibuwe kwa hapula nani kawe haa minanjami ya fotela yena mtela ya fotela yena mtela ya ikawe la jiti vile kumilize la jita ikuwa lote ya utewa ama kesi ama kesi wesu ngapisi sindevele ina uti vile kumilize na isiyo lwa na mtaro wana ayo na ayo na ayo na ayo na wujima la pana kambi umana ekimige na isiyo ena zanga ya chua nguwe ipatripagi kambi kampina ngapu ayo na isiyo karo mtaro
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Kwakufike iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunaza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese-International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamachumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yeMelika ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo. Njengalokho okuvezwa umthetho we First Amendment okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. Iofisi ye International Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka iofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo yeShenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile lanxa ebencindezelwa yiChinese Communist Party ngoba ebalekele eChina mhlaka 7 ngomabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla zeChinese Communist njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo yeShenzhen esungulwe ngomnyaka ka-2012 yayingabhaliswanga nguhulumente ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumente njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa amahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Kwathi ngokumemetheka kwencindezelo lokuthi kwakhiwe kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China njalo amalunga amaningi asuka kule ndawo kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo yeShenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni se-South Korea eJeju lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela eThailand ngoba engelathemba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye eChina ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni eThailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo le-ofisi ye-Religious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu beChina, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu e-ofisini ye-International Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale le-Congress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika e-DFW Airport njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lePhasika esontweni ye-Texas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambeni njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.